lokhu basically kusitshengisa ngathi khona kutshengisa impi ephakathi kwama-factions ezanu p s because ungakhaya indaba yakhona le it's not all about Edmund Mamajonathan, yindaba yokuthi abantu abalwa lo-Jonathan Moyo bemtshengisa ukuthi bona balamandla, because it's very funny that amapolisa angahamba ebopha u-editor engavumelananga lo minister in charge, and so that matter u-editor osebenzele i-government. I think this is the first time where we see u-editor osebenzele uhulumeni ebotshwa. Utshengisela ke ukuthi njalo utshengisela ukuthi bakhona abantu abalamandla ababusa iZimbabwe abangasomaminista, and kutshengisela i-power mhlawumbe amasotsha labanye abantu abasebenza behind the scenes ekuraneni ilizwe leZimbabwe, because it's not just about ithi ngidalela amacala nxaye la macala babemkhatheleni in the first place, and wananzela ukuthi umthiwa amacala e-terrorism shooting insurgency into nje ezingelaminingi okutshengisa ukuthi nje yindlela yokuthi bemaharase ngayo.
Siyabona njalo ukubana uMnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weChronic laye ukhanya uthi ugqekezelwe indlu. Kungaku kulokuhambelana yini okwezehlakalo zombili?
I-president yakhona iyamangalisa, and akungiyeke thina njengabantu esiphoke ukubona in the street sibona kuhambelana, because sizaqalisa ngokuthi upresident Mugabe wakhuluma ukuthi kona uJonathan wathatha abantu ababa besebenzele MDC wabenza u-edit. So ngase sibona omunye ethontelwa omunye ebuswa, thina njengoZulu ordinary people sithi into lezi zilokuhambelana, mhlawumbe bebedinga information bebona ukuthi kuyini alakho endlini abangabuya bezombophela khona.